Ahlale phansi bambumthetho. Ahlale phansi bambumthetho.
Abasakhulayo kunye nabazali lamhlanje batshengisele bephethe amagwaliba alensolo zabo kunye namalungelo abo ayephulwa nguhulumende kwezemfundo. Bebehlabelela behaya uhulumende bethi kusukela kuthemu ezayo abayikuhlawula ilevi ngoba uhulumende wavuma ukuba abafundi bazofunda kungelambadalo. Omunye wabafundi uNontokozo Siwela ukhulume esemhlahlandlela ngomthetho wamazwe omhlaba wezemfundo owasayinwa nguhulumende weZimbabwe ethi awulandelwe.
Lapha lamhlanje sizokwethulela uhulumende umlando wakhe awusayinayo for the past 25 years esithembisa ukuthi uzasifundisa mahara ku-primary education asiye
ubuhle benkosi Chumalaye usekele amazwi kaSiwela ethi uhulumende usethethe umlando wokubafundisa kungelanhlawulo wawuphanyeka ebazalini. Umfundisi uUsen Sibanda laye ophatheke ekutshengiseleni kwalamhlanje ukuthaze uhulumende ukuba alalele uZulu njalo kungehlula baya kuyatshengisela esigodlweni emzini wakhe.
Lapha silanda ukuthi uhulumende kumele aqalise ukulalela abantu beZimbabwe ukuthi sifuna ukuthi abantu abethu bafunde, sifuna ukuthi sithole izibhedlela ezirayithi. Uhulumende nxa engafuni ukusilalela sizathatha izikhalo zethu sizilethe phambi komsamo phambi kwakhe. And ubaba uMgqabe kumele abekwazi ukuthi abantu sebediniwe. Nxa engasoze asilalele lokho okwenziwayo kathesi kuzayenziwe eGweru kuyayenziwe eHarare sizagcina sikwenza phambi kwakhe eState House.
Unkosikazi Magodonga Mahlangu ilunga lehoza uchaze kabanzi ngemithetho eyasayinwa nguhulumende kwezemfundo kodwa angayilandeliyo wathi lokhu yikwephula amalungelo abafundi. Amapolisa aqabuke abatshengiselayo sebesemahofisini emhlahlandlela bazama ukwethusela kodwa unkosikazi Mahlangu wabatshela ukuba kabesabi njalo useza babophisa ngoba usebazi ngoba bafole okusemthethweni njalo lesisekelo sombuso siyabavumela ukutshengisela. Amapolisa azame ukufuqa kodwa abatshengiselayo bayala belokhe bemindawonye abehoza bakhulume labatshengiselayo baze baqeda abakufunayo. Amapolisa asala engelankani sebehaladwa ngumkhokheli wabo ebadobhisa amabhakane lamaphepha athiwe ngabatshengiselayo. Abehoza banqume ukuba makungabi lomzali ohlawula imali yesikolo mhla zivulwa uhulumende aze enze umhlangano labazali aphawule ukuba bengasahlawuli imali yesikolo. Bacele njalo ukuba uhulumende athuthukise imali yebhajethi yezikolo kanye lokuthuthukisa ezemfundo ezweni. Unkosikazi Jenny Williams nguye ophe abalindayo amasango emhlahlandlela iphepha lalokho abafuna kwenziwe nguhulumende ngemva kokuba sebevale amasango ukuba bangene bayebona usibalukhulu wedolobho lakobulawayo uSandi Moyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.